sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuMpalakazi 2023 ngoTabo Kanube. Endabeni zethu lamhlanje. Upayasi Jamba utholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla Citizens Coalition for Change. Kukhangelelwe ukuba umthethwandaba ozakwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabanga ukuthi benganciphisi kukhetho oluzayo. Kudingwa imali yokuyalondoloza ekhaya ababili abadabuka eZimbabwe abagangatwe ngamatshe batshiswa izizalwane zako eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Upayas Jamba usetholakale ecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leTriple Sim. Umahluleli kulolu daba unkosikazi Esther Muremba uthe kulobufakazi obusegcekeni obuveza ukuthi wadala leli cala. Umnumzana Job Scala weTriple C wabotshwa emela umoyi uMo Blessing Ali kulolu daba. Kusenjalo amapolisa asekhuphe umbiko esithi asaphenya udaba lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya owe-Triple C kodwa echaze ukuba kukhanya sengathi ukubulawa kwakhe kwakungelani lezombusazwe. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazo njalo elwela amalungelo abathengi ephasi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Wakayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathe chithisaka bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. Usikhala uyadonsa jele inyaka yonke le izinyanga zonke bezengelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMo Blessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Choyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona imbi iphindela indlela ongakhangelelwa ukutelizweni elikhulu elithi likhululekile lelozibuse liphatha abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga atholisiswe phakathi, ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzi wakhe, usebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi lamalungelo abantu lalo ke aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulolunye njalo udaba oluka Masaya owabulawayo laphana eMabhuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo. Izathathwa ngabalutshwana abakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe, kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitika kula muntu ozathemba, ikakhulu lapho ababheke emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbela amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilande lezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babafair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho kukhulunywa ngamapholisa.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye National Consumer Rights Association. Ukukhangelelwa ukuba umthethwandaba uza kwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edolela ephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki. Umnumzana Khalipan Pugeni, isikhulumeli sikaChabangu, uthi udaba lolu luqakatheke kakhulu ngoba kulakho ukuba abanye bengavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise kukhetho lolo. UChabangu othi ungunobhala jikelele waxotshisa amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC ambalwa kanye lamakhansila esithi bangena ngudlu ezikhundleni zabo. Ake sizwe uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Izwile kuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament yethu, asisoze sikwamukele lokho, asonto esingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-CCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-CCC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangavalanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngase sikule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongavalanga yenzakala kuyinto akhangilelanga and kuyinto engasoze siyi-accepte thina njengethukuzi.
Akulethusi na lokho kwenziwa nguSengezochabangu njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, pho lizakubamba njani khonokho nxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo-ke ikubana sikhokhela abantu bezimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi, la izabe izama ngezindlela ezijiyene ukubana-ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisela emuva, kodwa kasiyi muva, siya phambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule Honorable Manduna e-Country Park kule Honorable Pasho Sibanda, abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangelela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana-ke kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili. Njalo ikhampeni yaqhubeka eBulawa South lapho kulo Nicola Wasen labo besenza ama-door-to-door, labo Honorable Eric Gono emagwedo baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhla ka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.
Siyaxolisa ke laphana siliphe umnumzana Gift Ostalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa laphana lo Gibbs Dube owe-Studio 7 okwekhathesi ke sizwe ubaba uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Ngempela enkantolo bekubhizi namhlanje, uzokwazi ukuthi unobhalo sabambile kwesikhathi samanje ube apply-ile enkantolo emergency application or agent application ukuthi akwazi ukuthi amise labo abarikholwayo ukuthi barane andigama le-CCC kula ama-by-elections akhona. So udaba lwakhona bekumele luziwe namhlanje ngo-2:30. Nge-Friday basebethola amaphepha awe-agent again kulabanye abazithi i-CCC abathi bale-interest abadinga ukuthi labo babe part of the case. So udaba lwakhona lwaselungena namhlanje ngo-10:30. Lwangena udaba loluyana hayi lwalwalela, and then ijaji laselithi hayi ngempela njengoba befikile lawo labo bele constitution ngempela bale mvumo yokuthi banjani babe labo iphathi yalolu daba. So kwase kuvunyelwana ke ukuthi udaba lolu soluzongena, mina ngithi lolu ngikhuluma lokustopha laba abarikholwayo ukuthi barane under CCC soluzongena ngolwesithathu. So ngolwesithathu ke sokuzolalelwa ke ukuthi into le unobhala ayikhulumayo yona noma kanjani, bese siyalinda i-judgment. Angazi noma i-judgment izophuma ngolwesithathu noma la izoba reserved njengaleyana interdict elokhu isalindiwe.
Umnumzana Khalipani Pugeni yesikhulumeli sikamnumzana Sengezochabangu ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Abakhonza lababulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le Diepsloot ngolwesihlanu abathi badinga imali yokuthwala izidumbu zabo ukuze ziyengcwatshwa eZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi isigodlo sakwele Zimbabwe kwele South Africa sizama ukunceda imideni yombili kulandela ukubulawa kuka Talent Moyo lo Felix Nkomo abagangadwa ngamatshe batshiswa ngamathaya emota kucatshangelwa ukuthi ngamasela. Ababili laba babesiyakhonza endaweni eyaziwa ngokuthi imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot bethwele izembatho zokukhonza ezibizwa ngokuthi ngamagemensi. Sixoxe lo mnumzana Mehluli Ncube owe imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot.
Sidinga imali baba eyokuthi laba bantu behambe, sidinga eyabo bonke. So imali, imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunje okwasenesikhathi, abanye basebenza abanye abasebenzi. So izimali zangkhona ziphuma kancane kancane, uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhona apha. Imali esiyidingayo baba imali eningi ngoba vele lezi moto ezidonsa abantu kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000. So yizo imali ezidingakalayo and laba abantu babili, omunye uyetholotho omunye uyekhezi. So yikho kudingakala imali sibili engaba ningi nyana.
Singathi ngafika khonapho kuma 38,000 khonapho nje.
Iye ingafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona. Ngeke nje lihambe lo muntu lingafiki lalutho, into ezifana lokudla bo grocery, into ezinjalo. Ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani, into zangkhona ziyahlupha hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima.
Selithole imali enganani khona manje?
Imali yangkhona incane baba ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000.
Izihlobo zabo singaphi? Selilakhuluma lazo yini?
Izihlobo zabo zikhona, bonke nje labangani bakhona.
Bakhala ngokufanayo imali khonapho?
Iye bakhala ngokufanayo imali, azikho abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi ama-permit ena lawo. Abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi, so izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba.
IZimbabwe embassy lingeke lizama yini ukuthi likhulume la?
Sike sazama kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana.
Kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona?
Iye inkulumo zangkhona zikaphutha, okunye kutho ukuthi siza kuzwa namhlanje. Kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani, into zangkhona zimanjani, inhlelo zangkhona zimanjani.
Ye amapolisa-ke selikhulume lawo?
Bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beze ukuthi kuhamba njani.
Singathi akwabotshwa muntu lokho bebulewe?
Hayi akukabotshwa muntu, akukabotshwa muntu.
Ye khuluma labantu ukwenza ukuthi bathontisele abalakho, bekumele benze njani?
Iye hayi lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho.
Nxa umuntu elakho akuthweleyo kumele ayifake ngaphi imali le?
Sivule i-account, abanye siyachaya esontweni. Imali yangkhona yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi singabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni.
Ye abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani?
0692113560.
Umnumzana Mehluli Ncube ngowe imisebenzi yamapostoli church ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe odabuka eZimbabwe.
Mr. Dube, leto ne isi zindaba pendule ngoba mawutya nanzelela ma ukhalela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizwe lele South Africa seyitrethi, u-innocenti awukho innocenti uzuyi 30 uma uphume endlini usakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzeza zabantwana sasizathatha ukuleyo lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengasiphathi ezweni thina le lokhu kwenza ukuthi bafika bekubone benze bekubambe inkunzi babulala abantu so umuntu weSouth Africa uma ebona indebele nje sebona isitha kumbe inyoka into yokubulawa ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umswazi yawubulala kodwa umswazi akwazi ulume muntu so yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni leSouth Africa into emangazayo ukuthi abaholi bakhipha zonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa into leyo abayifakele izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu lo hulumeni angazayo futhi uthule ngayo lento
pho kumele kwenziweni ngakhonokho kugobala
Mr. Dube kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebeyimbumba belungise lolu daba lolu izigebenga siyazazi ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu siyazazi kathi sizigcineleni ezindlini singazikhiphi eziyenza eziyizona ezenza lento leyi ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo ngabafowethu abakwenzayo lokhu siyabazi kathi sibafihleleni
kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuze ukuthi lo muntu isigebengu lo
kube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume lento ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhulisa lo government lapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singajeli bekhulisa lo government aba ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sesihambisele ijele lekhaya because ngothi nanzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu kodwa uma befika lapha fika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayindi ukuthi ngeziko uthole ebulela abantu abangu-3 so umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sesihambela asisathenjwa kungabonakala ukhuluma ulimi lesindebele so isitha
Umnumzana Nkululeko Gqabalala Ndamathe udabuka eZimbabwe besixoxa laye eseJohannesburg kubulewe abanye njalo abadabuka kwele South Africa abagangathe ngamathe bachiswa kuleyo ndawo kucatshangelwa ukuthi labo bangamasela. I-Israel ngomvulo ikhuthaze abantu abahlala kwelinye lamadolobha amakhulu asesihlengeni seGaza ukuthi basuke kulindawo ngesikhathi ibutho layo lihlasela lidinga abebutho leHamas. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi kulamaPalestina edlula amakhulu amathathu asefile empini eqale njalo ngolwesihlanu kulandelwa ukumiswa kwayo okweviki yonke. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lo Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokheli bokholo lwesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Ukukhuleka kwempi ngoba sibonga ukuthi kube kwaba nethuba lokuthula ukuthi abantu bebe-performance lokho sekwenzakala sekuqhubeka kwempi lokho akujabulisa akuthokozisa and sibona yona i-Israel futhi yeye ephule futhi isivumelwano sokuthula yiye seyaqala ukuthi isilise sihamba lamasesha amaningi futhi futhi so asazi ukuthi kube lokuthula sikuleyonto ehlalisene
yes sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho
hayi indlela ifuna ukuthi yinzitele ngoba yena ifuna ukuthi iqede ihamas yonke ifuna ukuthi iqede ihamas yonke so kulokuthi bekhulume nani bebonisane ukuthi ihamas ingabusa njani ipalestine le-Al-Fatahi behlalisana so yena i-Israel enifuna ukuthi sibulale wonke amahamasi kodwa abantu abafayo ayisiwo masosha abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwo masosha so ikokozisa isizwe khonoko so i-Israel vele ayifuni ukuthula ifuna ukubulala kuphela ikokoza ngokwenu
ye ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa konje
hayi into efunakalayo kuphela ukuthi alika amanye amazwe kaphomba ukuthula nje siba ngama ngathi ngama-hypocrite ukuthi bona ababoni ngani kulungile lokho kwenzakala e-Palestine ukuthi i-Israel ilise i-Hamas ukuthi kube lokuthula but at the end of the day abantu ngama-civilians. So into efunakalayo ukuthi either i-Palestine ibuyiselwe kuyilizwe elinjani elikwanileyo kube i-Palestine kumbe yona le yavunyelwana kwi-United Nations i-two-party state ukuthi kuyaye kule-Palestine le-Israel zonke zibusa kule lizwe lilonke.
Lo uSheikh Bilal Gwenzi omunye wabakhokeli bokholo lesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Siphinde saxoxa njalo ngodaba olufanayo lo mfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church eseFelabusi.
Mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibona ngeliso lelizwi likankulunkulu ngibona langeliso elomhlaba nje engingathi yi-humanist impileyana sayilunganga ephakathi kwama-Israel labantu beGaza ama-Palestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela bonke amaJuda nani lamaPalestine.
Pho kungenziwa njani ngelapho mfundisi?
So okufanele ukwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Israel nomPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele impiliyane yase-Israel iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe kuNkulunkulu uKristu Jesu. UNkulunkulu iyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, ama-Palestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa nama-Palestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje bephe ukubulawa njengempukane akulunganga. Ama-Palestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela e-Palestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangasomasotsha abangayisiwo ama-Hamas.
Lo ngumfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church exoxa le-Studio 7 eseFelabusi. Kwezempilakahle sixoxa losikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ngokuthathwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu nesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe behambisa igazi ngale ku-blood transfusion bedonate njengasikhathi senesi seKhisimusi sokuzabe kule ngozi ezikhona kakhulu. Igazi liqakathekile kuma-road traffic accident ukuthi kuvikelwe impilo zabantu abayabe belimele. Lizabe lizafunakala liliningi ngesikhathi leli, liyalishode ngesikhathi se-festive season le igazi. Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa selifunakala abantu belimele ukuthi ba-transfuse, abanye bengaphelelwa impilo nxa beswele igazi ukuthi baphiwe igazi. Yikho kuqakatheke kakhulu.
Kuthathwa njani igazi emzimbeni womuntu babangweni?
Abantu bayahamba e-blood transfusion services besiya kupha igazi, behlale nje bahlaliswa embhedeni bengani bafakwe i-drip bese besokudrenwa-ke igazi bekhitshwa iphayinti kumbe amabili. Umuntu ulegazi eliningi ukuthi bengakhitshwa nje iphayinti elilodwa kumbe elibili. Iphayinti leli lizabe lizavikela impilo yabantu abanye nxa udonete igazi upha abanye abantu impilo, wena uzasala njalo umzimba wakho usenza elinye igazi.
Usikhuthe Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza eMpilo Hospital sixoxe laye kobulawayo ubekhuluma lapha ezimele. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kobulawayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Debra Mukasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Njengoba sokule cholera esikhona elizweni, siyananzelela kakhulu ukuthi cholera isukela lapho kuminyene khona abantu. So nxa abantu liminyene bengashelani isipesi le ndawo kungcole, kuyagcina kusenza ukuthi abantu bebe le cholera. So thina eziBulawayo sifuna ukuklina isithi yethu, sifuna ukudiscongesta ama-vendors ethengise ezindaweni ezicacayo, indawo ezaziwa ngu-council, indawo lapha abazathengisa khona bekhululekile njalo bebhadala ama-licenses zabo, njalo le-council kuyindawo lapha evunyelwe khona. Singananzelela i-5,000 kavunyelwa abantu ukuthi bethengise. So abakhona bayaphambanisa baqamula umthetho. So and besenza njalo la ma-bylaws abakawawazi besithi campus ukuthi kumele bethengise njani, bethengiseni. Uyofinda ukuthi sebephonga ukuthengisa yonke into. Thina kudala uBulawayo sasimazi elezindawo ezokuthi nxa ufuna inkukhu yamakhaya uyayihamba esampregini ungena emkambo empophoma laphambi uyethenga inkukhu yamakhaya. Nxa uvele ufuna amaflawuzi okukhumbula abanye bakho abakuthiyayo uhambe esithuo usiyathenga khona.
Kuyini okuhluphayo kakhulu nkosikazi Mukasa?
Manje okukhona kathesi sokuhlangene yonke into uzola kuthengiswa yonke into okugcina kusenza ukuthi idolobho lethu libonakale libe lengcekeza. Ngokuzathola omunye uthengisa inhlanzi laphana, omunye uthengisa isigqoko, omunye wosa umumbe, omunye senzane okuthiyeneyo, abanye bezobethengisele lokho okungavunyelwayo onjeni. So sizama ukuthi sisikline isithi uBulawayo wethu, abantu kababuyele ezindaweni. Njalo nxa sinanzelela futhi kulabo bantu ababhadali, so uhulumende uyaluza i-revenue, ukhansel uyaluza i-revenue ngabantu bonala abangabhadaliwe. So bengasuswa behanjiswa ezindaweni lapho okumele bebhadala khona ama-license, sizathola i-revenue. Sizosinanzelela njalo ukuthi abanye abakhona yilabo abatufayo kusalungiswa igodini. So igodini as far as we are concerned seliqalisile ukuthi belilungise liqedwe liphele, abantu bebiselwe phakathi besebenzela khona. Then kusale abantu tshane abavele babelama-license khonaphana ko-5,000 bengasala sebengenisele kuhle ezindaweni beyithengisele. Not okwakhathesi ukuthi kugcwele bonke abantu abanjani abangakhontributhi kuhulumeni. So sizama ukuthi senze njalo lokudikhonjesa ukuthi kholela ingabi khona ingabi ningi, ngoba sesinanzelela ukuthi idolobho lethu sokuphekwa le mgwaqweni. Kudala kwakunezaba lokho, kwakuzizila ukuthi uthenge ukudla, uthenge isitshwane, uthenge inyama emgwaqweni lapho kungavalekanga khona. Yikho kuzathola khona ukuthi sinasiwa le mkhuhlane. Njalo khonapho nxa sikhanyele labo bantu futhi kakunazambuzi lapho abakhona, ugcina besebesenzela khona boma-7 line, besenzela khonapho lapho abathengisela khona kuklinwa. Sase umuntu evuke esendlala futhi impahla, sasevelele ethengisa umuntu khonaphana lapho kungadinwa ngakhona. So imikhuhlane ingaba mningi, ikholere ingaba ningi. So yikhothi nasifuthi njengeBulawayo Vendors sejoint each other njenge-informal sector, sikline up abantu ngabahambe ezindaweni ezithi izotinethe, abantu ngabahambe beyithengisela emalokishini. Njengathi sithi abahambe emalokishini lapho kunezindawo khona njalo kuzabancedisa ukuthi bethengise bethole izuzo, ngoba babe bengasagigadi, babe bengasawesile time. Wekusuvuka uhambe emsikeni wakho, uchayise masiyane, uhambe endlini kungela bhasilo wayisebenzisa.
Unkosikazi Debra Mukasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxe laye okoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo olwe-Live Talk, lapho sixoxa ngokubulawa kwabadabuka eZimbabwe, izizalwane zakwale-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.